abantu bananzelele vele khona bangachaphi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu le linganani ungabona amanzi emancane ukuthi alapha ngiyachapha la kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini imota sezithethwe njalo njalo lesikolweni ethanda izulu liyasithola abantwana besezikolweni othitsha kabangavumeli abantwana bahambe emakhaya nangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo izaba njani
abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikhona ezikolweni in case ngoba sikwazi phela you know lokudla phela abazakudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele so lama local authorities yena ama council ethu ngalana kathi nekushiyo ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change leyo uguquka komkhathi lokho our preparedness plans ahlale updated now and again ayikho nxane siyafika say to a local authority emadobo ngifica kule disaster preparedness plan 10 years ago things have changed
lokho ngikhulumela ngezinto esingazenza okwakhathesi but in the long term kuqakathekile ukuthi kube le mfundiso about ama-disasters ezikolweni ku-curriculum yethu kube le mfundiso kuzakhamuzi you know lokho esithi yi-informal education futhi babuye bathi practically yini esingayenza in the event sihlaselwa ngama-floods anje kukhona okungenziwa ukhumbule ukuthi amapholisa ethu ale department yawoliyana yokwenyula abantu emazini manje that department can be expanded into communities abantu bathwele ukungena emanzini besiyadinga abantu there's need for i-practice nganjalo-ke abantwana kabafundiswe even lokuswima ezikolweni kuthi in the event ngiyagalula kuyini engakwenza ngaswima ngcono njani you know akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu abaswimayo you know it was something like ilandzara kathesi no longer that it's a necessity that I know how to swim as a kamzini ngingazi ama-village lama-ward civil protection committees ethu kanikwe i-capacity ebanzi bakwazi ama-sign okuthi umfula nxa uzagcwala ngamandla siwubona njani bakwazi ukumeasure you know bakwazi ukupredicta even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems ngoba khokho bekwenza konkena
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu izigaba zethu eZimbabwe ngapha esezifila to some extent you know the impact yale cyclone those years siyatshela ukuthi ngani uya weekena uFred Law kodwa asikwazi phela uFred angamane futhi abe lamandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland the systems the civil protection department isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation yikho phela ufika ukuthi labantwana abanye kuthiwe bangaye esikolo and so on and so on so kuhle kube njalo-ke ngoba sikwazi ukuthi usayiklon lo uzathola amandla nini ince ngobusuku balamhlanje so yes angalimaza izifuyo angalimaza izilimo angalimaza izindlu lapho esihlala khona zilimale ziyiwe sibili angalimaza ama-bridge ethu